sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Ntulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipality weHarare ezijiyeneyo sifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba singakuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma somdumo weHip Hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebank, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awukusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende obikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipality weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Ukhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo. Lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha ikomishini yokucubungula ukusebenza kwamunicipality weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansilile iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamunicipality wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana lowe-SADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo oweHip Hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulumsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela loludaba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe umnumzana Butholezwe Nyathi uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba singakuthi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kunabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunengi nengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama lamankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni naye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project lay iyasinceda kakhulu. I art iyas keep izinto eziningi ezinto. For example doing drugs, alcohol abuse iyanceda lami uku inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abanengi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJibilika Dance Trust umnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi artists about also in market. So all in samba vele is going to get a different market from the others. And we are going to go vele ungahlali ku radio ngoba zabe zilabo ntshamba ntshamba. Bazabe zidlala ema club. Abantu baya ikholisa khona oke ema club. It's okay ngoba le audience yayo yabo.
Ingcwethi ezine zomdumo wehip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi u Lady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhla ka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe next level eHarare lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kwele Botswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangelamvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu beyakabhalisi kakhulu Zimbabwe, abangalama phepha ukuhlala kumbe ukusebenza kule Botswana, okusho ukuthi bahle baqonyela ukusebenza umakhale khukhwini. Abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale khukhwini, i-mobile money, ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali. Umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe, uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe.
Yona izimi indaba ye-KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza. Umthetho ngumthetho nje kumele siulandele. Ngoba kuzubekwe kabe kukhona ukuzama ukuqondini, nasizazama izindlela esingaphila ngazo.
Ikhomishini yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhalekhukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni. AbeBotswana kumele basebenzise isithupha, kukanti abokuza kumele babe lencwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana. Umnumzana Ntokozo Thebe, omunye njalo odabuka eZimbabwe, yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi enenyi.
Imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona, kodwa in the standard of communication namboni ngani layo ibhokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagodli iguma izalahlekelwa yibhizinesi.
Uthebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mboni ngani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise, ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini.
Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eGaborone utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Asila maphepha akwanileyo iningi lethu, so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa ungela maphepha akwanileyo. So abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendile. Orange man ke bangaba lo munye ufowethu lapho, omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi, imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi.
IBokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zakumakhalekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo, kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhalekhukhwini. IBokra ithi uhlelo olwenoyo customer yindlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini, funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane we-hernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo, wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu. Imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli i-ingual hernia le-umbilical hernia, yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona. Kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa. Nangu udokotela wethu Ndebele.
Yeni yayenzakala endaweni ezijineyo, yakwanisa ukwenzakala esibhonweni, kwanisa ukwenzakala enqulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi. So iheniya kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni, akusonto emangalisayo. Umntwana nasemncane siyamelela athi angakhula, xa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenele sithi kube lehernia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo sasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right ingunal henia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi, ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right ingunal henia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo weniya lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile. Isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile, layasebhokokile, sesebhokozile laphani, aphumela ngaphandle. So yiwayekhanya like elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Q Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Wezi patelane le Melika. Inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden wele Melika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxompikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi udebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikho ukuthi debate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November. And I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa, of course. Akusikho ukuthi sithi abakukhulumayo i-nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguyinkokheli ye-Democratic Party and right now nguye i-nominee. Bayenza ama-primaries and wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe?
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nanku siyambona uyawenza amarali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama-interview the media so wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakho ukuhambe kahle ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump in fact bajiyana ngeminyaka emine nje kuphela so as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibone ukuthi uyaperforma asingeke siye ngalokhu okwenzakala ku-debate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe
singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili
kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidi nabawaphushayo okubalulekileyo yukuthi ma ufika unovemba ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump so at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafune i-America njani hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile that mina ngibona lokhu kuyi-relevant it has nothing to do with what is happening elizweni la
umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi. Ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwendona osinamagonde. Ngizamangwele okhulumayo, hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowe-chop-chop lo owe-chop-chop hhayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube iqiniso lihle vele abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from edongamuzi laphana dongamuzi lubimbi siyadindi ngale hhayi vele ukhanya ngathi intanga ezincane aba o-small penti uyabathanda kakhulu ubathanda kakhulu so ugcina sethethisisa amabandla yabona ugcina sethukisa amabandla ke akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe siyabonga-ke engakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engimthandayo unamangwe laphana umama kama-twins ngiyabonga mama inkosi ibe lawe lapho khona lami hhayi ingigcinile lapho siza kuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane yey umqando kuphele ebutswana bakithi asimqando lowo makristu amahle
sanibonani sanibonani linja hlobo yayi siyayizwa indaba yamasosha lawa awezano lama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna upresident nalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye asafuna ukwazi thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume asisalifuni noma ungaphuma upresident lobusayo kwangena omunye ezilongo sasey'bandla lela alukho utshentshe uzoba khona sikhathele ngaleli bandla elibusayo indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento e-wrong ngoba kulilona lelo ibandla elibusayo bawubuza le abanye bathi hhayi thina yeyindaba zamapoyisa thina si-right akunamthetho abantu bahlukumezeka elizweni akunaprogress ngelizwe so cela ukuthi ibandla leli elibusayo yile singasalifuniyo hhayi ukuthi upresident ibandla elibusayo asisalifuni ngeke sesilivotele futhi ma ukuthi sokufika isikhathi samavota kunamntu esizomvotela asilifuni sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke
Basakazi baka Studio 7 linjani linjani hayi na siyaphila siyaphila siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu yey hayi lamani lombona nyana nje omncane la hey thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la angazi ukuthi kumbe asisuse seZimbabwe kumbe uhulumende lomunye uhulumende ongayisiyo owa waseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithole nzima siqotha abantwana every day angikwazi kungabe education bona bathi uright yini isicela lati lisinika ama phone number yabantu be education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadugonye ngiyacela mpela siyabonga
Studio 7 injani hayi thina siyaphila ngaphe enkayi liya thina silohlupho lapha saye sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day bayaxotshwa abantwana babafundi sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-tuesday kumele balove esikolo ngoba bayaxotshwa esikolo kufuneka imali ezingazwisisekiyo yedwa masitula emota abefuna imali ayeuthela ifuel yakhe nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayebuya lamadoladola kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola awamagetsi hhayi izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo hhayi thina esikolo sethu ngapha enkaya esinqwangombe hhayi sithwele nzima bantu Studio 7 sicela lingenele abantwana kabafundi bayaxotshwa abantwana esinqwangombe lapha sesizinto yangikhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa kodwa kwesethu isikolo hhayi umthetho lowo kawusebenzi ucela lisincedise bakithi
labo ngabanye babalaleli be-studio 7 besipha imibono yabo lanile lakho ukusithumeleni imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe elezwanoro Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7.
Nabalaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili thanda ukubonga kakhulu indoda eng-honest mathonsi indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-albhamu entsha ma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi ya
Bonge uNtungameli Nkomo laphana lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ku-Live Talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silu gqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.